sebehambe to extreme extent yokuthi bebamba abantu kwenze ukuthi bengabi labantu abakhulumayo. So into ekhona ngeyokuthi bevale freedom of expression, bevale ukuthi abantu bengedemonstrate whilst kuyinto evunyezwa ngumthetho. So yikho sibona ukuthi iregime is panicking, iyesaba kakhulu ukuthi abantu bazatshengisa the situation in the country. Akulenye into, the only thing is abantu bafuna ukuthi ivoice yabo izwakale and izwakale beyond the borders of Zimbabwe, because sesizamile ukukhuluma lama leaders and they failed ukuletha i-change. So now people are selecting another avenue to be able to push the agenda ye change. So into yenzakalayo and into esatshwa iregime ekhona namhlanje.
Sizingathi ke kulabanye kade befuna ukutshengisela emgwaqweni, kambe kuzayenzakala yini kusasa, kumbe bazajaba bulapho?
Siyakwazi ukuthi abantu abaningi abemilitary, abepolice, ukuthi bevimbe ukuthi abantu bengatshengiseli. Kodwa thina sithi this lokhu kuyi-constitutional right, kuphakathi komthetho ukuthi abantu bekwanise ukuzitshengisela, ngoba they are governed by those. Bona yibo aba-elect abantu ukuthi bebamelele. Nxa abantu sebehleka ukubamelela, bale right yokutshengisa ngendlela ezijiyene ukuthi lokhu akwenziwa ngabaleaders abavumelani labo. So ngokubona kwami yinto okumele iphumelele, yinto ezaphumelela ngoba le organize ngabantu.
Ye, kodwa siyabona kula masosha lamapolisa emgwaqweni khonapho kunjani nxa ukhangela i-deployment yama-state security agents khona?
Siyabona ukuthi laba bakhona ukubethusela abantu, bakhona ukutshengisa abantu ukuthi they are ready to meet by force. Konke okwenzakalayo is a confirmation yokuthi iregime iyaphanika, ilokhu esaba ngoba iyakwazi ipower elilabantu nxa abantu bengahlangana bethi sebesifuna ukutshengisela ngendlela le. So iregime iyakwazi ukuthi bengayekela abantu, the people who are going to protest, abantu bazahamba ema-streetini betshengise amandla abo. So ukudeploya kwama-state security agents ukuthi ebulala ethotshe abantu, ukuthi eyethusele abantu, ukuthi kuye le presence in all ama-locations kutshengisa ukuthi iregime is in panic and bazame ukuthi abantu bengazithengiseli. But thina sithi lokhu kusemthethweni, kumele ama-state security agents abe khona ukuprotect abantu abademonstrator.